yena ubalekeleni why angabuyi azomela into yakhe akuqede ngokuqala. Okwesibili, singilesisizi ukuthi bona kathi yindaba into lezisenziwa ngapha kithi kela mandebele emashoneni ngala kula abantu ababeze njalo bayafunda babo even nama-teacher sikhuluma kathesi bengikhangela i-analysis yama-percentage ama-teacher abuyela ezikolo ngale emashoneni inamba yankona inani lankona bengani liphezulu futhi ngadlula i-average of 70% ama-teacher afundisayo owakathesi. Kodwa ungabuya ngapha kwela kithi elamandebele balutshwani ama-teacher abafundisayo abathengi abangapha kithi bazihlalele benze izinto ezinjengala lo okhipha abantwana emaklasini singasibhadala amafizi wona edura kangaka abakhiphe eklasini esiyabasa ezitaradini. Lokwana yinto emele sizenzele sodwa singabadala ngale why sifuna ukuinvolva abantwana entweni engayisiyo. Abantwana bethu sifuna bafunde sigcina sesikhala ngokuthi even kubonast abasangeni ngoba abala ama-qualifications angkona abala omath lama-science subject bekubekethiwa labantu abayiziqoqoto njengalo ndeda lo okhipha abantwana ezikole basabe esitribini ngangazithumelene azingenele esitribini xa ifungena esitribini ungasebenzisi abantwana babanye abantu especially abantwana bethu emathembeleni ngapha sifuna labo bafunde babe isikhwicamfundo hathi into kwethu kubona amanyala lawa ayenzakalayo.
Siyabona njalo ukuthi uthi abangani bakhe umntanakhe labanye abantu abamaziyo sebethwaliswe nzima ngamapholisa ensida ama-CIO labanye abathize pho ke kuya ngaphi konke lokhu goleti
ngakuye yena azoziphindileyo into nawayizama ukwenzani ezethi kena kungahlishwa labo umntana kani nobona kathi sisephengu uthela amafufu labangani bakhe sehela amafufu yena kathi sisekuqatshile kathi so ngikhuluma so mbizanabinyelo zakuzo lena usethole iviza usewilekile sizama uzoze khuluma esekustudio 7 khona ngapho emelika very very soon yindlela abayenza abantu ngayo le